amalunga eZimbabwe Republic Police ethule lokhu emhlanganweni abawenze lamalunga entatheli izindaba akunhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists ababika ngezokhetho. Amapolisi athi kumele abantu baziphathe kahle njalo sokwenziwe ukhetho, bahloniphe abanqobileyo labanqotshiweyo. Obona ngezokhetho uSenior Assistant Commissioner Erasmus Makhoza uthi bazasebenzisa amandla abo wonke kulabo abazephula umthetho. Uthi sebembalwa abantu ababotshelwe amacala ayehlukeneyo anjengokulwa phakathi kwamabandla ashiyeneyo kanye lokulwisana kwamalunga ebandla elifanayo. Lokhu kugcizelelwe isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Charity Charamba. Umnumzana Foster Dongosi unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists uthi kumele amapholisa eqhubekela phambili ngohlelo lokwazisa uzulu okumele akwenze ngesikhathi sokhetho.
Umhlangano lo ubungowokuthi thina njengentatheli zindaba yeZimbabwe Union of Journalists sinike amalunga ethu ithuba lokuthi bathole izindaba ikakhulu ezimayelana lokhetho. Lezi ndaba sesisebenze lezeki lamapholisa lezi nhlanganiso ezitshiyeneyo njengabo Zimbabwe Election Support Network kwenzela ukuthi abantu beZimbabwe baze iqinisa ikakhulu mayelana lokuthi ukhetho luhamba njani, luqhutshwa njani.
Amapholisa athi izehlakalo zokuhlukunyezwa lodlakela phakathi kwamabandla aphikisanayo okwamanje zifika phose amakhulu amabili 199. Iningi lezehlakalo lezi ngezokulwa kwabantu abakubandla linye. Loba nje bekhona abakumabandla ashiyeneyo abathwalelane ubhulo. Sokulamapholisa azinkulungwane eziyisikhombisa lanye 71,000 aqhuba ukhetho kweleZimbabwe lonyaka. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Sigama.